Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo muhle olambukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Nkwenkwezi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamanisi okubotshwa nxa engehluleka ukuyafakaza edale lephalamende lamhlanje. Kuqhamuka ingxabano phezulu kokhetho lwama-primaries ebandla le-MTCT.
Sifuna ukuthi sizikhethele umuntu ozasimela edale lephalamende, hathi ukuthi iphathi kumbe upresident ikhamisa asi-impozele umuntu ngoba yena ulesizathu layo.
Ukungabi khona kwamapholisa ezitaladeni kudala udubo kwabesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi.
Ngingatsho ngithi inhlanganiso yona le engiyisebenzela kwakathesi siyafika nje ukuthi sesibanga kuJune isike yahlala phansi yalandelela yamacala angafika phose 15 yabomama abathengisa ucansi abahlukumeze ngey'ndlela ezithiyeneyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamanisi okubotshwa ngamapholisa nxa engehluleka ukuya edale lephalamende lapho abizwa khona ikomiti yedale ebona ngokuwenjiwa ezomgodi. Umgabe wayekhangelelwe ukuya edale ngeviki edluleyo, kodwa ikomiti yedale lentatheli zindaba batshona belindile becabanga ukuthi uzabuya baze bachitheka ngemva kwamahola amabili sokusobala ukuthi umgabe kayi kulugxoba edale. Umgcinisihlalo wekomiti leyo umnumzana Themba Mliswa wazisa ukuba babezacela umgabe ukuthi aze emini hathi ekuseni njengalokhu ababesithi akwenze, esithi yena njengomuntu omdala mhlawumbe wayengasoze enelise ukuvuka ekuseni. Umgabe ukhangelelwe ukuya edale namhlanje emini ngehola lesibili. Ukukhangelele ukuyethula ubufakazi bokuthi imali yamadayimani efika amabhiliyoni alitshumi lanhlanu yanyamalala njani. Lokhu wakukhuluma esangumongameli ngesikhathi esedilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwakhe. Ukunganqobi kukhetho lwama-primaries okwenziwe ngenye inkokheli yebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sokudale kwesabela ukuthi leli bandla lingagcina linqotshwa kukhetho oluzayo. Inkokheli esizasuka edale lephalamende ibalisa umnumzana James Maridadi abaningi abathi ubesebenza gadalala edale. Umnumzana Jameson Timba, unkosazana Linet Karenyi, labanye abanenginengi. Ewange, umnumzana Daniel Molokele Izolo, unqobe ubemela iwange West edale lephalamende umnumzana Brian Chuma, ngamavoti amanengi. Kodwa ezabelweni ezingamachumi amahlanu kubikwa kulokukhonona ngendlela ukhetho oluphathwe ngayo. Osaphethe isikhundla sikamgcinisihlalo webandla umnumzana Morgan Komiti utshele intatheli izindaba ukuthi ibandla liyazama ngamandla alo wonke ukuthi ukhetho luhambe ngemfanelo. Kobulawayo khona kubikwa kulezikhalazo eziningi kakhulu ezivalisa ukubandlululana ngemihlobo. Kubikwa abakhuluma ulimi lwesishona beyibo abaningi kakhulu abazamela leli bandla kukhetho lokudinga amakansila. Ezinye izikhalazo zabasekeli bebandla le-MDCT kobulawa ngezokuthi inkokheli yiyo ekhethela uZulu abazancintisa. Sixoxe lomsekeli webandla leli kobulawayo unkosazana Sebenzile Khumalo ukuze sizwe izikhalazo zabo.
ye besitsheliwe sibili sokuba namhlanje ngabona ngokwesine silokho silindile emagwegwe lapha sifuna ukuthi sibe le primary election kodwa lokho sithenjiswa kusasa kukhanselwe kusasa sokukhanseliwe okusichisa kakhulu thina kakhulu njengezakhamizi ukuthi sifuna ukuthi sizikhethele umuntu ozasimela edalele ephalamende hathi ukuthi iphathi kumbe upresident uchamisa asi impozele umuntu ngoba yena ulesizathu layo ngoba sisuka kikho khonapha ngikhuluma nje angisoze ngifise ngoba uNdebele uAnele wavotelwa izandla zethu silandwe ngumama uMakhupe ngaleso sikhathi wathi sengiphathele umfana ovele eBritain umfana luzalenzela lokhu uzalenzela lokhu uzalenzela lokhu kudevelopment lokhana kwenziwa ngubaba uMafa akulalutho sathiwa ubaba uMafa sathi gugu sakhona lesamthipha ubaba uMafa namhlanje ngilenhloni nxa ngisendlini yakhe Gandhi ngoba sathi sike ngxenye sizasetshenzelwa ngcono kulalokho esikubonayo 5 years no report back meeting 5 years no umhlangano nje obizwa owephatha ubizayo ngoba babemthethile ukuthi kambe njengo-chairperson we-district emagwegwe
manje kathesi izikhalazo zenu kuyini kahle kahle bafuna ukulikhethela yini abantu ukuthi yibo elimele libakhethe
ye siyawabona ama ukwenza kwabo ukuthi kusasa lokhu ngoba yena waphanga wasitshela ukuthi okwakuqala uwine ngemali yakhe singaze samkhathaza silande emzini wakhe vele kabonakali sizwa kuthi uyafunda namhlanje sitshela ukuthi okwenza ukuthi ama-primaries lapho sikhone kuthi ulungiselela ukubhala ama-events njalo ukhiphe imali ezinengencedisa iphathi yikho iphathi ithi ngcono umuntu lwana abuyisele thina besifuna ukuzikhethela umuntu oyisakhamizi semagwegwe ozasincedisa Gandhi sibe lokuthungamela kokuthi phakathi kwesikhathi sizabe sisiza ukuthi kathi ephalamenti kuthiwani izikhalazo zethu lazo zihamba sibambane njengomagwegwe namhlanje ngikutshela ukuthi siqale uhlelo lokuthi njengoba sesinanzelela ukuthi abantu balama-WhatsApp sithe yi-first street to end street sizarejista bonke abantu kubo magruphu ama-WhatsApp sibe sibe le ndaba yokuxoxa kakhulu ngama-leaders esiba lawo asisafuni ukukhethelwa ama-leader sesifuna ukuthi sibe lama-leaders esizazikhethela wona ukuthi asimele njalo sizakhangela umuntu ngezenzo hathi umuntu ngokuthi uthandwa iphathi njalo siyekele futhi ukuthi sivote sithi sikhangele iphathi ngoba sesibona ukuthi iphathi le layo isibamba nzima kakhulu nzima ngoba kade sade sikhangelele thina njengememba ezingelazikhundla for the first time besibonile ukuthi bathi ku-Congress bavumelana ukuthi imemba zonke ezihlala emagwedi zizahamba ziyevota nxa sokuthiwa kuma-primary but kathesi esikunanzelelayo ukuthi vele abakusebenzisi khonokho ngoba siyabe sikhangela kwezinye indawo siyabona futhi sebesenza ubukiwo obunzima ukuthi kuzagcina kuphambanisa amavoti bayathatha abantu beluveze baregiste emagwegwe kusasa umuntu lwanesene-double registration izethu sisenza i-final voters roll they are going to be cast from i-voters roll abana abantu ngamavoti esizaluza ngokwehluleka kwebandla lethu le-MDC ukuqoqiselo kakhulu sikhala ngokuthi abantu abaphumayo abashiya izikhulu zomakhuphe bahamba izikhundla zabo kaziriplesiwanga namhlanje siyabona ukuthi kunesikhekho esikhulu ku-MDC ngoba sebelokho bezithulele eHarare ngapha thina singubulawayo sihlupheni
manje udaba lolu libona ungani luzalungiswa yini kungakafiki ukhetho
asikwazi kumbe baza kulungisa kumbe nje sebesithatha for granted ukuthi abantu laba bayahlupheka vele iphathi bazayivotela manje yikho esifuna ukuthi siyefika khona ngoba iphathi le sayithi sifonywa yaba yiphathi ye-grassroots khathesi sesinanzelela ukuthi abantu abazibiza ngokuthi ngama-intellectuals abafundileyo yiba sebedidima phambili besenza ubusoti befakane ezikhundleni yena lo wethu u-m p khona uthetha isikhathi sakhe ezifundela kuthi wenzi lowo lanamhla lokhu efunda thina asina-representation asinamuntu esingamtshela kumbe ngemithetho efanele ukuthi iguqule kumbe ukuthi sizwe sesisizwe izindaba emaphepheni lokuthi siyedinga kwabanye ukuthi kathi kuhamba njani siyasibone sibile enketha ngale mnandodade wetohlalenketi kulobaba okuthiwa ngumasuku uyenza ama-report backers bayenza imihlangano batshela ukuthi ephalamenti khathesi kuhamba lo khathesi emagwegwe kumnyama kuthethu ngikhala ngomagwegwe kafuyani ukuthi safa isigaba sakhe
alo ke ngunkosikazi usebenzile Khumalo ongomunye wabasekeli bemandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Kunjalo nje, ukunqoba kwabasakhulayo abanenge ekhethweni lokudinga abazamela ibandla le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa kukhetho oluzayo sokudale imibuzo eminingi ebalisa ukuthi ibandla leli lizathola na inqubela phambili kumbe sekube yikufa kwalo ngenxa yentsha engelalwazi olujulileyo ekuphatheni ezombusazwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-MDCT leli ligcile umsebenzi walo wokudinga abazalimela izolo lapho okukhanye khona ukuthi abaningi ababe ngosahoho banqotshwe ngabasakhulayo akade beqala uhambo lwabo kwezombusazwe. Ingcwethi zezombusazwe ezikhulumele Studio 7 zithi ibandla le-MDCT libandla eselilikhulu kakhulu njalo okufuze lilondolozwe ngazo zonke indlela ukuze izizalwane zakuleli zithole ukubuswa okungcono. Abanye bathe izikhathi seziguqukile njalo lo mbuso sokufuze uguquke ube sezandleni zabatsha abalokho besakhangelele ukuthi balungisise impilo yabo leyabantu babo. UMnumzana Dixon Makuza uthi sokuyisikhathi sabasakhulayo ukuthi babuse njalo abadala nxa begxilile ibandla le-MDCT kalisoze liye ndawo.
Ibandla le-MDC selesikhathi eside likhona njalo nxa kwagwetshwa i-foundation eqinile akufanelanga kube khona ukukhathazeka ukuthi i-MDC isingafa. Angiyali i-experience iyafunakala but sokumele sikhangelele ukwakha ikusasa labantu abazaphila kuyo.
Omunye njalo uthe kusinakudedelwana okwenza into enziwe ngabalandeli be-MDCT incomeke kakhulu.
Sisabanika ithuba labo abadala benza ababekukwanisa. Umdlalo wezombusazwe sokufuze uguquke njalo yinto esingeke siphikisane layo leyo. Ukuphumelela kwethu kusezandleni zabantu abalengqondo ezisaselokukhalipha.
Unkosazana Bridget Ncube uthe impumela yokhetho lolu yadalwa yikuza kukaMnumzana Chamisa enkundleni yezombusazwe lomkhankaso wakhe we-generational consensus ekukhothameni kukaMnumzana Morgan Tsvangirai kunhlolanja walonyaka. Kubikwa umkhankaso kaMnumzana Chamisa lowo wawungokukhuthaza uZulu ukuthi sekuyisikhathi sokuguqula umbala lendlela izinto ezenziwa ngayo ngokupha ithuba kwabasakhulayo.
Le yinto iningi lethu ebesiyikhangelele ukuthi zenzeka ikakhulu ekubuyeni kukaChamisa. Sesikhangele ukuthi icampaign yakhe ibikhuluma kakhulu nge-general consensus. Abasakhulayo baningi kakhulu kwelakithi, yibo abakhangele izimuli zabo, omama labo baba labo gogo njalo yibo abagcina abadala babo. So kunzima njalo akwenzi sense ukuthi sithi silabatsha kube sokukhethwa abantu abadala ukuthi babuse. Kodwa kufuze i-ideology yabo e-MDC iqine ukuze loba kusiba lenguquko in ama-candidates kungabi lokulahleka kwenjongo yabo.
UMnumzana Thomas Nkomo ongumlandeli webandla le-MDCT uthe ukhetho lwahamba kuhle njalo loba kulabasakhulayo abangenileyo abadala abakhona benela ukunikeza usekelo oludingakalayo ukuze ibandla lingafi.
Mina ngibona ngathi abasakhulayo abangenileyo bayenelisa njalo nabadala ababele nhlanhla yokukhethwa ukuthi basimele kukhetho, banele njalo bazenelisa ukupha usekelo olufaneleyo kulaba abasasebatsha. Kolunye uhlangothi kusho ukuthi abadala abakhethiweyo bebesebenza kumbe njalo bebesenza izinto ezifunwa ngabantu. Izikhathi seziguqukile sokumele kusetshenzwe madoda, ngoba lo mungameli silaye umncane ufuna ukusebenza. Ngalokho mbona ngani abatsha laba bazagijima ngendlela esifuna ukuthi bagijime ngayo.
Wabanye osahoho ababezibambili eminyakeni edluleyo abangenelisanga ukukhethwa ukuthi balimele ibandla le-MDCT ngumnumzana Elias Mtsuri njalo abanye ababalela uJames Maridadi weMavuku Tafara, Fani Munengami weGlenview North loSimon Chidakwa ezengeza West kubikwa impumela yokhetho isingaphuma ngendlela esingabadanisa.
Mele Studio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.
Ukungabi khona kwamapholisa ezidaladeni sokubangele ukuqansa kwenani labesifazane abaphilayo ngokuthengisa umzimba abazithola bebanjwa inkunzi. Kule minye njalo imbiko eke yethulwa inhlanganiso ye-National AIDS Council ngenyanga edluleyo ethi amasotsha abamba ngamandla abesifazane laba abaphila ngokuthengisa imizimba ukuthi baye emacansini labo kungelambadalo. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center uMnumzana Mojalifa Mokwele utshele iStudio 7 ukuthi mpela inani labaphila ngokuthengisa imizimba abaqilibezelwayo kumbe ababanjwa inkunzi liyaqansa. Siqale ngokumbuza uMojalifa ukuthi liqiniso yini ukuthi amasotsha abamba abathengisa imizimba ngamandla ukuya emacansini njengembadalo yokususa owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni na.
Lolo daba lathi salubalele emaphepheni njengomuntu wonke. Isiqinile siseko sangikhona wumbi iqiniso langikhona kasi ngeke sibe lazi. Kasi salulandelelanga thina ukuthi sibone ukuthi kungabe kuyinto eyenzakalayo kumbe ngabantu nje onozindaba bethengisa amaphepha. Kodwa esikwaziyo ukuthi omama labo abathengisa ucansi isikhathi esiningi nxa behlukumezekile ngendlela ezijeneyo kuba yibo nje ababuyayo masinya phambili basitshele ukuthi sengithe ngahlukumezeka ngendaba enje kumbe ngendlela enje bese sithatha amanyathelo esiwayinelisayo.
Kuyayenzakala yini lezi nsuku? Kukhona yini elalikuzwe bekhala ngakho ukuthi bahlukunyeziwe?
Khona ukuhlukumezeka kwabantu viye kukhona msakazi. Ngingatsho ngithi inhlanganiso yona le engiyisebenzela kwakathesi siyafika nje ukuthi sesibanga kuJune isike yahlala phansi yalandelela yamacala angafika phose 15 yabo mama abathengisa ucansi abahlukumeze ngey'ndlela ezijiyeneyo. Abanye sibaphathisa kuye emakhothi sibanikeza amaloya besiyawina, abanye njalo amacala abo bekwanisa ukuthi bagcine bekhulumelane phandle kwenkantolo lalaba kade bebawonile. Ngakho-ke ukuhlukumezeka kuyaqhubekela phambili siyakubona. Kodwa omama abathengisa ucansi lathi siyananzelela inani lalabo abasebekwazi ukuzimela bayale ukuhlukunyezwa nje bathi khona ngeke ungenze kanjalo, ungangcono ngeke ubophisa kumbe ngizaphela ngiyefika emthethwandaba.
Siyabona ukubana amapholisa ayezulazula ezitaladini asemalutshwana kakhulu. Manje pho abakho engozini yini omama abathengisa imizimba?
Khona ukwehla kwenani lamapholisa azulazula ezitaladini especially ngezikhathi zobusuku kubafaka engozini. Bayatshontshelwa ngotsothi izimali abaye bezisebenzile, bayabanjwa iganyavu. Kulezi suku besisizwa kuthiwa laba abantwana abangelamiza abahlale emgwaqweni okuthiwa ngesilungu ama-street kids kungaba yibo futhi kulezi suku ababajwamulela izikhwama babagijimise laba abame emgwaqweni emakhoneni babachithize babagijimise. Omama bagcine beswele ukuthi bayenze njani ibhizinisi kumbe bathengise njani lokhu abakuthengisayo.
Kodwa endaweni ezinathelwayo, endaweni ezijatshulwa khona, khona kunjani? Bahlukunyezwa yini kumbe yiko kusebenzeka khona?
Hayi, kukalutshwani ukuthi sizwe ukuthi endaweni zokuzijabulisa omama labo abathengisa ucansi bayahlukumezile. Ziningi izindawo ezokuzijabulisa lezi esezinanzelela ukuthi ukuba khona kwabomama laba phakathi kwezindawo lezi kuwenza ukuthi ibhizinisi even lokuthengwa kotshwala lokuthi abantu babe bezonatha likhuphuke. Ngakho-ke bayavunyela ukuthi bangene. Sesibona labona laba abavikela ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu eminyango yezindawo lezi bebavumela ukuthi bangene, ikanti abanye abazozithokozisa bebhadaliswa imali zokungena. Labo sisi bayavunyela ukuthi bangene phakathi basebenze bazinathele bathole nelamaclient abo baphume bazihambele.
Alo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane zabasekeli bebandla eliphikisayo kwele Germany ele Alternative for Germany bangene ezitaladeni betshengisela besithi abafuni abantu bokuza. Umongameli Alpha Conte wakwele Guinea usexotshe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezilitshumi lantathu kulandela udlakela oluqhamuke ngeviki edluleyo ngemva kokhetho olwaba lobudlwangudlwangu kwafa abantu abambalwa. We'll be right back. Minyaka yonke ngalesi sikhathi sokuyiwa kukhetho kuvame kuba lodlakela lozombusazwe. Abantu bechaya abanye bechiselwa imizi. Kodwa lo umnyaka kukhanya kulokuthula udlakela luqhamuka lapha lalaphayana qoqo kungafani leminye iminyaka. Kambe kubangelwa yikuziphatha kukaZulu kumbe umongameli Mnangagwa kulethe ukuthula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Max Mgandla endaweni lesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party ekhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga uMnumzana George Mkhwananzi onguye osungula lingxoxo.
Uyabona ukuqilwa nokuqilibezela ekhethweni. Abantu bacabanga ukuthi kwenzeka ngezinsuku nezezimbili ezintathu ngesikhathi kukhethwa noma kubalwa. Ubuqilibenzeka kusasenesikhathi eside kakhulu. Angithi khona manje nje sikhuluma ngokuthi kakwazi ukuthi ongiyena oprinta ama-ballot paper ngubani. Into enjengalo ibalulekile ukuthi icace njalo wonke umgunyathi ophathelane lokuprintwa kwawo. Nayo yonke enye into nje esithekileyo iyaziwa ibe mgceke. Ungaze ufike ngokhetho ngensukwane ezimbalwa kuzakhethwa, nangensuku ezimbili kukhethwa, nangazinsukwane ezimbalwa kubalwa, bese usuka lapho ulumlomo uthi hayi ukhetho belukhululekile, awuyabe kawubonanga imfumba ukuthi iphathwe njani. Yikho-ke akutho lutho ukuthi bazokuthini abantu abazofika bezohlola ukuthi ukhetho luqhutshwe njani. Okubalulekileyo ukuthi zonke lezi ezinye izinto ezenziwa ekulungiseleni ukhetho futhi kungaqali manje kusukela muva kuze kuzofika manje ugoqela nemithetho ethile ebekucelwe ukuthi iguqulwe ukuthi ihambisane nesisekelo esitsha sombuso. Yonke leyo nto kayenziwanga, kuyingxenye yokugxila konke khona lokho. Abantu abakwazi ukuthi kwenzakalani emakhaya le lapha abantu okuthiwa ama-serial numbers akhona kumele avezwe kubosobhuku nakubandlisa nakubobanibani. Konke khona lokho kuyingxenye yokuqila. Umuntu ozofika mhlazana ukhetho luqala asuza kubone lokho.
Umnumzana Mkandla, siyasizwe ngokhetho elwedluleyo ukubana ibandla leZANU-PF lenza ubudlwangudlwangu lokunye okunjalo. Khathesi asikuboni, sikubona kubandla le-MDC. Kungakusijoni lo?
Ubudlwangudlwangu uyeka bubonakali bungabe busithekile kodwa bukhona njengoba kuwebsite yabo uxotshiwe kathesi uxotshelwe khona lokhu bademonstrator laphana nalaphana umakhuphe nalo ozaxotshwa xotshelwa nalawo futhi ama-ballot papers abo e-internally layo kuthiwa ngama-primaries abo ekuthenda ubudlwangudlwangu vele balabo njalo yibabamele bekhuzwe ku-MDC ngapha yipower kuphela edingakalayo ukuthi ukhuphe uyale labanye lwana lothamsiyale labanye abantu ngokwama-position. Kodwa udlwangudlwangu buyabe bungekho. Abantu nje kuphela labana babesebesenza udlwangudlwangu ngabantu nje labana labo ababedakwe zimbatho zakhotha in all respect. Angiboni udlwangudlwangu obuthile obungaphazamisa labo bantu obungafanana lobezanu. Izanu vele yona yemelitshela amalunga ayo ukuthi khona bangenza ubudlwangudlwangu kumbe uvukelwa ngoba yena njani uMnangagwa wasuka lapha ibalekela abantu bona abo futhi abezanu waze wafohla wahamba kungekho emthethweni equmela esangena kwamanye amazwe ebalekela bona abezanu wayengababekeli opposition. So kuyatshengisela ukuthi khona udlwangudlwangu kathesi bungabe bungaphansi kwamazwano kodwa kube leyinye i-system i-plan D abalayo. Njengoba isitho nje uMkhwananzi ukuthi amaphepha lawa akananzelele wona ukuthi avela ngaphi, lama-serial number akade sihambe sithunelwa abantu konke lokhuyana yinto yena lanemele ukuthi ikhangele ukuthi yona iminjani. So abantu abakhuthalele kukhona lokhana bekhangele ukuthi khona ekugcineni kuyakuba kuminjani. Kodwa ubudlwangudlwangu asoze bebuyekile laba abantu bathezi nje lilo bambilela ithulisa ikhanda libeka phansi kuyafika isikhathi sokuthi lizaluma.
Umnumzana Mkhwananzi, wena ungathini ngalokho okwenzakalayo ukubana akukhanyi ubudlwangudlwangu obuyazakalayo njalo amapholisa akasiwabone emgwaqweni lokunye okunjalo, akusoze na kwenze ukhetho lube lukhetho olukhululekile?
Ukhetho noma yiluphi kungakhathalekile ukuthi lwenziwa libandla elilodwa phakathi kwalo lilodwa kumalunga alo lilodwa noma lukhetho lwenzeka phakathi kwamabandla athile elwela ukuthatha izikhundla ezithile. Akumelanga udlakela udlame noma ukudlwangudlwangu lo okhuluma ngabo kube khona. Kumele kukhululeke uma kungavuzuvele kuswelakale khona lokho ukuthi umphumela walolo khetho ngeke kuthiwe ubukhululeke noma kukhona abantu abathile abasatyisiweyo abethuselweyo mhlawumbe abashayiweyo noma benziwe into ethile ezokwenza ukuthi bangakhululeka ukuthi baveze lokho abafisa ukuthi ngabe bayakubona kusenziwa. Yikho-ke noma kungakabi khona udlame oluqondene lokhetho lukazwelonke kodwa asilufuni udlame lokulubona noma ukuthi siluzwe njengezindlebe zethu ngoba luyinto embi engahambisani nokukhululeka kukazulu.
Alo-ke umnumzana George Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party ekhokhelwa nkosikazi Lucia Matibenga ubexoxa endaweni lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Max Mkandla. Umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo oqale ngolwesihlanu ugqitshwe izolo ngemva kokukhethwa kukantombazana oza kuyancintisa kumbukiso wezobuhle uMiss Zimbabwe eZimbabwe ngemva kokunqoba abanye onobuhle emkhosini owenzwe izolo. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBoston ngapha kwele Melika.
Umcimbi owenziwa minyaka yonke ngalesi sikhathi uba nabosomabhizinisi labenhlanganiso ezijiyeneyo eziphuma eMelika bebukisa izinto abazenzayo labazithengisayo. Abaze kulo mcimbi bathi bakholise kakhulu. Sixoxe labanye babo.
Mina ngingurudo sikhona lapha eBoston, hayi vele sibona abantu abaningi anti. Zina silibonile, send it to kade bekhona, sibona amabhizinesses, it's so nice ukubona amabhizinesses akuse from all over, right? Jada ahead by Zimbabweans. Just ukukhuluma labanye abantu to get some ideas on businesses. Just to see ukuthi abantu bethu bayenza.
Omunye njalo obekulumbukiso obuye evela eIndiana ngunkosazana Beke Khumalo.
SiseZimExpo lapha bekumnandi ngo-2018. Abantwana bekhaya bebekhona besenza into enhle bephakamisa iZimbabwe and kuhle ukubona ilizwe lethu liphakama singekho ekhaya kodwa abantwana lokho besenza izinto ezinhle ezicabanga ikhaya all the time.
Ebusuku izolo kwenziwe umncintiswano wokukhetha uMiss Zim USA 2018. Unobuhle onqobileyo nguPhayla Moyo. Silaye obuye ngemva kwakhe.
Sanibonani nonke kamalangu Nomzamo, Laura Jamela. I got first place princess for Miss Zim USA 2018. I am located in Memphis, Tennessee for that edition. I only competition against Zima, but I am so grateful for being given the opportunity to go ahead and be first princess and have the Zim Diaspora people community back me up in what I am about to do in the community.
Omunye njalo bencintisa waphuma ngwesithathu kuMiss Zim USA 2018. Uthi bekungalula kulo mncintiswano.
Mina ibizo lami nguThembekile Mhlanga and number 2 for Miss Zim UK. Thank you.
Ube uhambe njani? Tshela abalaleli ukuthi uhambe njani.
Hayi, beku tough but it was fun and I had a lot of fun and I learned a lot through competition lane.
Okujabulise abantu abaningi kulo mcimbi ukuthi ihofisi kamelo weZimbabwe eMelika ibuyile kuzophathisa labo abafuna kulungisisa kutsha ingwalo zabo zamapassport nama birth certificates. Ngemva kokukhethwa kukaMiss Zim USA, umhlabeleli wedancehall ovela eZimbabwe uKiller T uculele uZulu. Namhlanje bekule mdlalo yenguqu lapho amaqembu avela emadolobheni etshiyeneyo eMelika ebencintisa kunkezo yeZim Expo 2018. Ngimela eStudio 7 eBoston eMelika, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda, uhle wasigqibela ke uhlelo lotwa lamhlanje kodwa singakehlukani othi sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ulakho ukuthunyelwa amasamaniso okubotshwa nxa engehluleka ukuyafakaza edale lephalamende namhla. Kuqhamuka ingxabano phezu kokhetho lwama-primaries awebandla le-MDCT. Ukungabi khona kwamapholisa ezitaladeni kudalela udubo abesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni. Asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30, igama nguChris Gandhi.